Umnumzane Sampo ulemzondo labantu abeza ngaphandle, kodwa ke sithanda ukuthi sinanzelele ukuthi i-America yona ngokwayo nje iningi labantu abakhona lapha ngabantu abeza ngaphandle, ikakhulu abantu abasuka eMexico. Ungakhangela nje indawo enguyo mina lapha eTexas, most i-population yabantu balapha ngabantu abadabuka eMexico, kodwa abantu laba-ke ubathwalise nzima, ukhuluma kabi ngabo, njalo izinqumo azithathayo ngabantu bangaphandle izinqumo ezihlukumeza izigabane lezo zibuya ngaphandle, ngoba lanxa kuyukuthi funa baphume elizweni, akabanikezi ithuba lokuthi baphume ngendlela elokuhlonipha, ngendlela elobuntu, kodwa uyabahlukumeza sibili, okungathi uyabakhawulisa, ungathi ulwisana labantu bangaphandle.
UTrump ubikwa edinga ukwethula umthetho ovimba umuntu ukuthi angabuya ngapha alethe abazali bakhe kumbe alethe izihlobo zakhe. Uthi kumele kume lokho, nxa uyindoda kumele ulethe umkakho labantwabakho kuphela, nxa ungumama kumele ulethe umyeni wakho labantwana kuphela njalo. Ubona uphumelela yini lumthetho osamukelwa lidale leCongress?
Ngibona ngathi idale leCongress xa lingathatha leso sinqumo lilandele, ngibona ngathi babephazamisa kakhulu, ngoba emulini zethu lapha kukhona abantu abangakumbiza njengomntanami, mhlawumbe kuyimtakazizulu kaso umntanami direct, kukhona umzali ongakumzali wami, mhlawumbe kuyimama omdala kumbe umalume wangikhulisayo usemzali wami, kungayisiki ukuthi umzali wami biologically, kuvalela ngaphandle-ke abantu. Engibona kuyinto embi kakhulu.